igukula ibizo njani ibandla leguguli ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Tsamisa akulanto etshintshileyo yiyo esingathi ngesikhiwa i-Zimbabwe's Democratic Alternative. Nxa sithi Zimbabwe's Democratic Alternative sisho ukuthi yilo ibandla elimelele ukungena lincedise ilizwe ngoba leli lezanu-P F lihle
ngezinye indlela uthi wena ukuthi alternative i-democratic alternative akutsho ukuthi libizo ngamabala nje akhulumayo ukuthi hayi thina singenye singathi indlela yokuguqula izombusazwe
kuliciniso thina yithi esingathingesityangathi ngayichasa ngesingesindebele kodwa ukuthi i-alternative yithi option ekhona ngaphandle kwezaluphihlehlekile the-only choice abantu abanayo the-democratic choice abanayo i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngobaba u-advocate Nelson Tsamisa.
Ye besibona lapha ebulenjini ku-X abantu bethu bona cebo elihle ngoba kungavimba abantu ababe befuna ukuthi babhizize ibandla nxa lingaguqula ibizo. Lina likuthatha njani khona?
Sasebenzisa liguqulelani ilibizo lethu esilalo yikuba ibandla lethu esilalo endlini kungangena inyoka uthuthe emzini wakho uyadila lenyoka esendlini iziphuma.
Ye kodwa ke sesikhangela lona udaba lokubana kungani kulo dubo lokuthi labo abafuna ukuncintisa bahanjiswe emthethwandaba lokunye kunjalo lithetha amanyathelo bani ukuthi livimbe lokho?
Amanyathelo sesathatha wonke and sifuna ukuqinisa abantu bethu ukuthi akula muntu wethu ozakwaliswa ukuncinta, akula muntu wethu ofuzaliswe ukuncinta ngoba ukuncinta lokhu kusemthethweni yisingathi ngesikhiwa i-democratic right yomuntu wonke jikelele eZimbabwe ukuvota lokuncintisa ukuthi avotelwe nxa efuna ukuvokotelwa esebenzisa uphawu kumbe ibandla afuna ukulisebenzisa ngakhethelwa likhothi ukuthi hhayi wena ngokufuza ukwanisa ukuncinta ukuleli bandla ngoba kuleliyalibandla yikho ubona ukuthi ngo-August 23, 2023 kwakulamadabhu candidates kulabantu abangena bezithi bayi-triple seven ayisiyo kodwa bangena but ngokuthi abantu babekwazi abakhokheli babo abazange baphumelele.